Liyabona ke sasikusho ukuthi umnumzana uThisekedi akala sifiso sokulungisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni weSADC akahambanga emhlanganweni weAfrica Unity kuthi ukuthi yena vele ukhanya kumthokozisa kuyomjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma yikho iM23 asisoze sithi khathesi ngamalwe icasha so ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force nxa ulo muntu umongameli welizwe odelelayo njengoTshisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena awusabonakali kutho ukuthi uyadelela abantu yikho ukagamela emdelela yikho sesithi khona iM23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uTshisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya, i-East African Community kuzobuya, konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzokwazi e-Africa kanye kwabehlula ukuthi belungise udaba lwe-MP le ekwele-DRC pho manje kumele kuphathwe njani kwakhe lokho?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, inkinga yomuntu wonke. Yikho njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungezi emhlanganweni kutho ukuthi uyabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba, akusoze kwenzekala ukuthi iSADC le IGAD balungise kumbe i-EAU le United Nations balungise idaba le-DRC uThisekedi engekho. Bafanele bahlale phansi bakhumisa milotha bebathathu, uThisekedi uKagame laye uMsebeni. Uthisekedi uyadelela kasabonakali, yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena uthithi udaba lakhona alisalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbombashi, ifike ngaphi eKinshasa, babe yiwo ababusayo ngoba lowo ujaha lowo khona, lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.